So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 29 kumvimbitho 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili kulamasela agqekeze kunkampani ebheka isinkwa kobulawayo eLobels antshontsha imali edlula i-R16 million lanxa umholi we-MDC ithi umnumzana Douglas Monzora esithi uzimisele ukusebenza lamanye amabandla agoqela elikaChamisa leli bandla lona lithi alilaqiniso lokuthi lingazinikela kulokho inhlanganiso ezizimeleyo zithi zidaniswe yibulutshwana babantu abavote kukhetho lwamabhayi elections zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulamasela aqekeze kunkampani epheka isinkwa lamabiscuits eLobels eBelmont kobulawayo atshontsha imali ephezu kwezigidi zamarandi ezilitshumi lasithupha R16,739,000 amapolisa athi kutshontshwe njalo inkulungwane zamadola emelika ezingamatshumi phose ayisishiyangalombili $79,000 amapula kwele Botswana phose ayinkulungwane 950 kanye lenkulungwane zamadola eZimbabwe ezedlula ikhulu $110,000 lokhu kwenzakale kuthange ebusuku izehlakalo zobusela obunje kanye lezokubanjwa inkunzi kwabantu izigebengu ezihlome ngemibhobho sobubhahile amapolisa athi abangaba lolwazi ngesehlakalo seLobels kumele baze phambili sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo
ikusebenzelana kwaZulu labomthetho kukhona kodwa kanenginengi uma ukhangelile ama-robberies ayenzakalayo ayenziwa either kulesandla sabantu bomthetho and konke lokhu kubangelwa yokubana ilizwe lifile abaholi mali eyangaphi so mbona ngazathi kunzima ukuthi kuthiwe kulabantu bomthetho kathesi ngokupheleleyo ngoba umuntu omthetho uyisisebenzi so umengaholi okuyangaphi kodwa elombhobho kuzagcina esiyadanga ngoba indawo zonke nje eziningi lapho dakusiba lema-armed robberies ubuthola ukuthi kulabantu bomthetho ababanjwa bephathekile kulobo buhlubusela kumbeni kulezo zehlakalo so kungazake kwethusa ukuthi laloba uZulu eyabe efuna ukusebenzelana lamapholisa kodwa amapholisa uzathola ukuthi kwesinye isikhathi kuyabe kuyiwo avele aganga and konke lokhu ayisikho ukuthi ngoba bayakuthanda ilizwe lethu lifile kakhulu and konke lokhu okwenzakala emazweni angaphandle kulezi zalwane zelizwe leli kodwa ziphephela khona Operation Dudula kuzabangela ukuthi i-crime rate iqansi
khona ukuthi inkampani le ibigcine imali engaka emahofisini ayo kanti njalo siyake sibona abantu abangenelwa ezindlini lapha laba abanjwa inkunzi uthola ukuthi umuntu untshontshelwe imali esabisayo enengi okumangalisayo abantu bagcina izimali ezindlini ngezinye indlela la mankampani njengo sokuvelile ngenkampani yeLobels singathi lokho kuvezani ngomnotho weZimbabwe
ukuthi abantu sebegcina kakhulu izimali ezindlini ye especially foreign currency kubangelwa yikuthi uhulumende wethu into zonke ezenzakalayo akula clear policy yokuthi esingathi from now e-futuristic kutshintshwa njalo nje zithatha imali zabantu befakile emabhanga ivuke kuthiwa isi-RTGS isilingana i-US le-bond ngemva kweviki kuvuke sokubona ngcoli lokho imali wangkwana so sokunekeze abantu ukuthi beluze iconfidence ekuhambiseni izimali emabhanga and khonoko kufaka abantu ezingozini.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu njalo ukhokhela inhlanganiso yeibhetshu likaZulu. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ikhathazekile ngodaba lwabantwana besikolo abahanjiswa emihlanganweni yezombusazwe lapho abalalela khona inkulumo ezingakhiyo. Ithi umzekeliso ngamazwi ethulwe ngumongameli yeMasoni Mnangagwa eHarare ngeviki edluleyo ekhankasela ukhetho lapho athe khona abafuna ukuthi iZimbabwe iqunywe phakathi abafana lemthwakazi bazidingela ukufa. Ibandla leZANU-PF yilo elandise ukugcwalisa abafundi emihlanganweni yalo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seAthuzi umnumzana Themba kuye moyo.
Thina njenge-Athuzi silokudana okukhulu ukuthi umongameli welizwe u-Emmerson Mnangagwa uthatha abantwana be-primary school eChitubiza uChaminoka asebenzise lesikolo sabo ukuyethusela abantu ngokubabulala. Lokhu nxa sikukhangela kusivezela obala ngendlela vele abaphatha ngayo ezemfundo lokhu bathatha umbuso. Uhlupho esilalo ku-education kuvezwa zinkulumo ezinjengazonezo ukuthi upresident uyahamba ayesikolo ayebuthanisa abantwana enze irali abesekhuluma ngokuthi uzancedisa impilo yabalisana laye kwezombusazwe. Siyamcela upresident Mnangagwa ukuba angasondeli ezikolo ayele inkulumo ezinjalo ngoba udlame ezikolo kasikuthandi.
Manje lina njengenhlanganiso kukhona yini elicabanga ukwenza ngaphandle kokumkhuthaza umongameli ukuthi engayenzi khona okwakwenza?
Masikhangela okwenzakala eChaminoka Primary School eChitubiza. Thina ke njenge-Athuzi njengabantu abalwela ezemfundo sizasebenzisa imithethwandaba ukuthi osopolitika bengasondeli esikolo ngoba esikolo kwenzakala kwemfundo hathi ukuyethuselana okukhuluma ngokubulalana nokokukhuluma ngokwezokhetho ngoba sivele nxa sikhangele umntwana weprimary luphi ukhetho angalungenela okudingakala ukuthi uze kusondelele kuye. Ngokunjalo singakubona lokhu ekuqhubeka kusiya phambili sizasebenzisa umthetho lenkantolo isisekelo sombuso ukubavimba ukuba bengasondeli ema-primary schools ethu.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Lanxa umholi we-MDC umnumzana Douglas Monzora esithi uzimisele ukusebenza lamanye amabandla agoqela elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ele-Citizens Coalition for Change kukhetho lwezwe lonke ngo-2023, ibandla likaChamisa lithi alilaqiniso lokuthi lingazinikela kulokho. Ekhuluma ngemva kokwehluleka kwebandla lakhe ukuthola ngitsho lesihlalo esisodwa kukhetho lwama-by-elections, uMonzora utshele intatelizindaba izolo ukuthi akalankinga lokusebenza loChamisa. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Kuliqiniso ukuthi ku-politics bathi akula permanent enemy or permanent friend, ukuthi akula muntu ongamzonda mjokotsho ndiyomthandi jokotsho ku-politics. But into zikaMonzora sibona okwamanje ungani ubulawa zingqondo, u-depressed nje le-voice yakhe iyahleleza njengithi ngumuntu ogulayo. Konke okukhulumayo kwamanje asingake sakuthatha sithi kuvela kumuntu olengqondo ingqondo ezihlanganileyo ngoba ukudliwa okwenzileyo ungaqathanisa lokuxotsha abantu okwenzayo izolo lokhu uxotsha abanye futhi 16 ngake thatha isikhathi ke esibhedlela engxenye uzabuya sesazi ukuthi ufuna ukusebenza lobani singake saphongulandela ukuthi akupolitics akula permanent friend akula permanent foe akula permanent sitter yikho ke okwamonzo lokwamanje hayi sibona ngani akulato esingakhuluma ngayo kakaqale ehlolwa ukuthi ingqondo zihlangene na ngoba ukudliwa okwenzileyo kumbulele ngapha sexothwa ngabangani bakhe ngapha uzize zero zero ukusebenza laye vele uyabo sithi uzazuzani khonapho.
Yona impumela yalolu khetho liyibona njani njengebandla?
Impumelo le ibuye nzima njengoba libona abantu abaningi edebetshiwa ngaphandle iZEC ikhupha amabizo iZEC lalezana uPF izibazela ama polling stations kuningi okuza kwenzakala ngabe kuthiwa silamakhothi azimeleyo lalabo kuthiwa badliwe kithi abadliwanga baqiliwe okwakhathesi interim statement esiyiphayo okuzayo kuzakhulunywa kucubungulwe baphe abadala impumelo lokuthi kuza kwenziwa njani okwakhathesi siyabonga esithi ngesiNdebele inhlanhla yamaSwazi ukuthi ihole lithathwe inkosi namhlanje izana uPF edigaba isithi ayidliwa kuma by-elections namhlanje bazibonele ilihlo lentwala hashi le ngesithiwa sithi i-provisional statement interim statement i-statement enkulu izalungiswa igoqwe ibazwe ngu-national spokesperson u-advocate Mahere mina ngithi siyabonga simelele ibandla lenu ele-Citizen Coalition for Change simelelwe ngubaba u-advocate Chamisa siyalibonga abantu bakwethu mahlabe zulu lingadinwa lokhu kutshengisa ukuthi sesifanele sisebenze kanzima ngoba lokhu sisilungisela umnyaka ozayo lalabo esibadlileyo bayafunda balandela amanyathelo amatshe yikho singalala sithi complacent iduba lizasilibalekela sale sibambe izinsiba asisebenzeni asikho ukugciba umsebenzi yikuqalisa.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Triple C. Kunjalo nje okhethwe ukuba ngukansela omusha kaward 26 esigabeni semganwini kobulawayo elilunga le-Citizens Coalition for Change umnumzana Mpumelelo Moyo uthi uyathokoza ngokunqoba kwakhe njalo uthembisa ukusebenzela uZulu. Ibandla le-Triple C lenelise ukunqoba kuliwadi lanxanje belifake abantu abancintisayo ababili ababalisa yena uMoyo kanye lowayengukhansila engakaxotshiswa yi-MDCT kaMonzora umnumzana Norman Hlabano. UMoyo unqobe uHlabano uJafet Ncube owe-DOP uSimangele Ndebele oMDC Alliance uJanana Ngwenya olilunga elizimeleyo kanye loLungisani Sibanda owebandla lezanu PF. Nangu uMoyo.
Kunqoba kwami ikunqoba kwezakhamizi mina ngisithunywa sezakhamizi kunqobe izakhamizi zemganweni ngoba yizo esezikhethe isithunywa ukuthi sihambe siyabamela ekhansilini lalokho okubakhathazayo lalokho abakufisayo kucommunity yabo emganweni akunqobanga mina kodwa kunqoba izakhamizi mina ngisithunywa nje semganweni.
Ngokubona kwakho Moyo kungani abantu bekhethe wena bachiyalo omunye owebandla lakho obencintisa obikwa enguye obesekelwa libandla?
Lokho azikho iqiniso ukubana bekule candidate ebihamba phambili ebikhethwe libandla lokho lami bengikubona kuma social media. Ngithanda ukuthi to put it on record ukuthi akula candidate ade prefer libandla. Sonke singabe bandla linye, sonke safakwa ukubana simele iTriple C ngabakhokheli bethu. Okwenzekeleyo njoba ukwalalela o-person we-party ufadzayi mayere khuluma ukuthi i-template yasetshenziswayo iyasuka yaba le mix-up ukubana kube ne-double candidate. Njalo i-double candidate leya dikhona le maswingo kodwa sonke besiprefera libandla ngoba esasisayinelwa yilo ibandla. Umuntu kazisayineli kodwa sisayinelwa yikokheli yebandla. Ngibuye lapho ukuthi indaba abantu bekhethe mina. Singesikhiwa kuthiwa i-politics is competition of ideas. Mbone ngani ngaleli thuba ama ideas ami lesifiso zami mfisa ukuthi sisebenze sithuthukise isigaba semganwini kungenile enhlizweni zabantu engathi I managed to win the hearts and minds of abantu bemganwini. Yikho okunginqobisileyo bebona ukuthi ngilijaha elile energy njalo elikhaliphileyo elingagijima lezikhalazo zabo ukubana silungisise indaba ezibahluphayo emganwini.
Kulesifundo yini ibandla le Triple C elingaphuma laso kusehlakalo lesi kuyiwa nje kukhetho luka 2023?
Ngeke ngathi kulesifundo omele ibandla lisifunde kodwa kumele ukuthi kubonakale ukuthi this unfortunate event eyenzakaleyo e-Double Candidate ayiphindi yenzeke not only emganwini but in Zimbabwe as a whole. Lokho it was just unfortunate ukuthi ibandla belilitsha, ibandla elitsha it bound ukuthi amanye ama-systems lebelisathesta lisalungisise ezinye izinto. Ngakho singathi ibandla belilitsha ijevulenti leseni. Ngithemba njalo ukuthi going forward asoze uphinde kuyenzakale khonokho we-Double Candidate across iZimbabwe yonke.
Abantu bewadi yakho ubathembisane
njengokhansila wabantu okhethe esigabeni. Umsebenzi kakhansila yuba yisithunywa, yuba ngumlomo lendlebe zabantu besigabeni emakhansileni chambers. Ngifuna ukuthi ngingatshintshi imeseji ngihambise njengokuba izikhalazo abantu bakwazi ukuba hluphayo labakufisayo esigabeni lakubulawa ejikelele. Zabe ngigijima ekhansilini njengejaha ele energy ngihambise izikhalazo zabo labakufisayo ukubana ngikukhulume kunjalo. Ngiphendulise futhi kuma-consultative meetings, kuma-feedback meetings ukuthi elindume khona badala sesihambe this far. Yiwo umsebenzi wami sibili ukuthi ngigijimise izikhalazo zabo njalo ngizakwenza sibili khonokho ngingatshintshi lutho. Uhambise ukuthi esasikuvumelele kuma-meetings uhambisiye ekhansilini sibili.
Umnumzana Mpumelelo Moyo ngukansila omutsha wemganwini kuwa 26 kobulawayo. Ibandla lezaphu lithi alisoze lilahle imbeleko ngokufelwa kulandela ukunqotshwa kwalo kabuhlungu kukhetho lwamabhayi elections. Leli bandla alitholanga ngitshe lesihlalo esisodwa nje. Sixoxele sikhulumeli salo umnumzana Msongelwa Ndlovu.
Okokuqala baba Nkomo ukuthi singene kulolu khetho sinethemba elikhulu ukuthi siza ngoba kusobala ke manje ukuthi hayi cha amalungiselelo yethu abengaphelelanga njalo inkinga ama resources ngathi imali ngoba ukukhankasa eZimbabwe kuyinto edulayo kakhulu. Ngathi ngesilungu ipolitics zasekhaya sezi-commercialized kakhulu so sivisa bamfitshane kakhulu entweni zemali. Kodwa ke singananzelela ukuthi izaphu ibe lokuimprova kuma-results esawathole ngo-2018 okwamanje we've improved by anything between 8 to 9 percentage points and njalo sibe libandla elibonisa ukuthi libandla elinumber 3 kwezombangazo wasezimbabwe.
Kodwa kulephuli inhliziyo yini ukunqotshwa okunje Ndlovu njengoba sikhangelane lokhetho olukhulu ngo-2023?
Okwenzeke kukhetho lwamabhayi election ikwaba ukuthi ngesilungu we have lost a battle but we have not lost the war. Lihlandla nje elempi esiyiyo ngeke silahle imbeleko ngokufelwa. Sizimisele kakhulu ukuthi sithathe esifundileyo uma by-elections usebenzise ku-2023 kuzoba sobala ukuthi sizolungisela kube ngcono njalo sizobuya siphumelele ngo-2023.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezapho. Kusenjalo inhlanganiso ekhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi iEkhaya Vote 2023 ithi ikhathazekile ngobulutshwana babantu abavote kukhetho lwama-by-elections ngomgqibelo. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Nkosi Khona DVT.
I-turnout yabantu ukuvotela lapha ibilutshwane kakhulu, ubuthola ama constituency kumbe ama polling station elama registered voters afika 900 kuvote kuphela 200, which is you know over 20-30% turnout. And largely sinanzelele lathi le Ekhaya Vote from ama observers ethu ukuthi beli register mostly libe kungabantu abadala abavotileyo, ontanga abantu abasha bebalutshwane kakhulu. Njalo thina umkhankaso wethu even kublitz le ezekhi ekafebruwari besikhayele kakhulu abantu abasha, but okuqakathekileyo ukuthi even besikwazi ukuthi abasoze bekwazi ukuvota kule by-election but bazavota ngo-2023, esikunanzeleleyo ukuthi khona abantu abaningi baqakathekisa i-presidential vote, yiyo abayiqakathekisayo ngoba sixoxisana labo ukuthi selivotile yini bantu abasha bathi nasifuna ukuvota ngo-2023 sesikhetha umongameli welizwe. So abaqakathekisi kakhulu ukuthi ukhansila, ngoba kulezi indawo ade kuvotela ukhansila kuphela, koBulawayo bekulama constituents amabili kuphela ade kuvotelwa khona o-member of parliament. So abantu nganaba kuthathi ngendlela ephezulu lokho kwabo ukhansila. Futhi esikunazeleleyo njenge-Ekhaya Vote is ukuthi khona abantu abaningi kuthe kuvuka nje kuvuka kusiyavota mhlaka 26 March, abantu abaningi bese bethole information eningi ukuthi kulama irregularities athile ezindaweni ezijiyeneyo ku-social media kwebule nje lapha bekule information eningi endaweni ezijeneyo wayesokusuke kwathi izekhi sithe kwathini kwathini konkhana lakho kuyacontributa kakhulu kuvota apart, because umuntu yabe sesibona kungasela value ukuthi aphatheke ekuvoteni nje wakukunje. Njalo abanye bebefona even ku-toll free number yethu bebuza ukuthi kathi mina ngapha ku-ward 2 kuyavotwa yini. Sikhuluma ngelanga lapho ade kuvotwa khona kuma-by-elections, kodwa izindawo eziyabo ward 2 kubona lapho bekungela ama-by-elections. So nje Ekhaya Vote esikubonayo ukuthi i-civic or i-voter education yethu angazi ukuthi singayibeka ngaluphi uhlelo njalo ngayiphi indlela ukwenzela ukuthi abantu bazwisise isiqokoqela sokuphatheka even endlelweni lezinjengabo by-election.
Ngenyanga ezayo liyaqala elinye njalo ihlandla lokubhalisa abantu abazavota kukhetho luka-2023. Kuyini ongakukhuthaza abantu ikakhulu nxa sikhangela ukuthi balutshwana abantu ababhalise kuhlandla elisanda kwedlula?
Kusiya phambili esikukhuthazayo ukuthi khona asibhaliseni ngobuningi ukuvota. Esikunazeyayo ukuthi ama-process akhona amaningi, anti kathesi sisuke ku-voter registration blitz sesibuye ku-by-election, sibuyele ku-voter registration blitz, siye ku-delimitation, finally siye ku-2023 election. So esikutshoyo ukuthi information yakhona yonke iningi kakhulu, njalo sesikhayelela ukuthi khona ku-blitz lezayo sikhuthaze njalo futhi ama-first time voters abantu abasho ukuthi babhalise ukuvota, hoping ukuthi ma besebesiya kuphathise phetha ku-2023 election bebesebe-ready.
Umnumzana Nkosi Khona DVT yisikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi iEkhaya Vote 2023. Ubonile na okusemaphephandabeni. Inyos Day ivika ukuba umholi webandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa uthi uzimisele ukukhulumisana loMongameli Emmerson Mnangagwa mayelana ngomhlahlandlela okhetho lomnyaka ozayo. Ikroniko ithi kulesidumbu sowesifazana esitholakale emgwaqweni u-12th Avenue kobulawayo. Owesifazana lo uvikwa ebedabuke ikhanda njalo ekhitshwe ilihlo. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi eleGhana seliyekethise imigoqo efakwe nguhulumende eminyakeni emibili edluleyo ngenjongo yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. I-AFP ithi inkulumo zokuletha ukuthula kwele Central African Republic zigqitshwe ngesonto kungela sivumelwano esibambekayo. Sizigqibe ngodaba lweMelika. UMongameli Joe Biden uthi akazisoli njalo kaxolisi phezu kwamazwi akhe awukuthi umongameli wele Russia uMnumzana Vladimir Putin ngeke eqhubeke esembusweni. UBiden wethule amazwi la ekwele Poland ngesonto ekugqibeni kwakhe uhambo lokuyakhulumisana labanye abakhokheli bamazwe akumanyano we-NATO mayelana ngokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia. Amazwi la adale inkulumo, abanye besithi uBiden engaba esitshe ukuthi ele Melika selifuna ukuthi uPutin akhitshwe embusweni. Kodwa echasisa amazwi akhe esikhodlweni sakhe ese-White House izolo, uBiden waphindile amazwi akhe ukuthi uPutin kamelanga eqhubeke esembusweni ngoba engumkhokheli omubi ohlasele ele-Ukraine ngaphandle kwesizathu. Kodwa uthe leyo yimizwa yakhe njalo ayitsho ukuthi yiso isinqumo esesithethwe nguhulumende weMelika. UBiden ubekhuluma ngesikhathi esethula ibhajethi yakhe engena ku-$5.8 billion izolo. Maseko ehamba lohlengani mhlengitawu kanyelo nonhle bacula ke kamnandi lapho besithi ufanelwe udumo. Nanzi ebezihamba phambili. Kulamasela aqekeze kunkampani epheka isinkwa kobulawayo iLopez antshontsha imali egoqela eyakwele South Africa edlula isigidi ezilitshumi lasithupha 16 million rand.
lanxa umholi weMDC ethi umnumzana Douglas Monzora esithi uzimisele ukusebenza lamanye amabandla angoqela elikaChamisa. Leli bandla lona lithi alilaqiniso lokuthi lizimisele ukusebenza lo Monzora. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zidaniswe yibulutshwana babantu abavote kukhetho lwamabhayi elections. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.